iy'nhlelo zethu zihambe ngendlela enhle kakhulu, abantu lokhu besaphitsheka beqeda ukubhalisa kulungiselelwa ukuvulwa komhlangano ngumongameli uNelson Chamisa ekuseni esenza njalo enhlentisana nezethekeli zakhe ezisuka emazweni athize ezimvakatsheleyo zizobona iCongress yethu. Nazo ngibona eziningi zangkhona sezifikile ngalesi sikhathi seziphitsheka ukuthi ziyefika eGweru. Kwabakhona bake bahluphehlupheka bathatha isikhathi bese-airport, kodwa ngibona ngathi bonke asebefikile kweZimbabwe bebenemisile konke la sebebhizi besiya eGweru ukuthi bayehlangana noZulu we-MDC.
Uvulwa lomhlangano ngubaba uChamisa kusasa, kuyini kahle kahle okuyabe kusenzakala?
Okuyabe kusenzakala ukuthi uPresident Chamisa uzabe ekhuthaza amalunga e-MDC ukuthi alungiselele ukwakha ibandla elisebenza ngendlela yokukhalipha langemicabango ephakemeyo. Uthi yena akasathandi ukuthi kusetyenzwe indlela leyalo yokuthi kuthwawula amandla ngumbani, owazakalayo mbani, njalo olezimali ezidlengi kumbo othandwa ngabantu nje kuphela ngumbani. Uthi yena ufuna ibandla elisebenza ngemiqondo lokwazisisa izinhlelo zabo esilokwenzakala. So ufuna abantu abacabangayo, yikho lokho ezabe kukhuthaza khona upresident uChamisa.
Beso kuvotwa kusasa khonapho selikhetha ubukhokheli obutsha belizabukhetha ngesonto.
Ubukhokheli bukhethwa-ke ngesonto. Kusasa kuzabe kwenziwa iy'nhlelo ezifana nama-session, ama-plenary, lapho kuzabe kucatshangwa khona ukuthi singenza njani ngezinto ezithize ezebandleni, kulungiswe so esingakuthi ngama-policy le ajenda yebandla kuyiwa phambili.
Udaba lokonakala komnotho lokuphuma lamasu ekuthini ilizwe lingahlengwa njani, ludaba elizaluphatha yini kulomhlangano?
Yebo, ludaba luzaphathwa kusasa kusukela ngabo 12 ilanga lesemini lize lingani liyakhothama. Yezindaba ezabe icubungulwa yi-MDC Congress.